Salamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 17 ngoMabasa 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC sitholakala emoyeni lasebulenjini kwi-internet kuwebsite yethu ethi www.voandebele.com. Lingali tshona njani izulukandaba kumagumbi amani omhlaba lapho lingali khona olamukela imoyini ngenjabulo nguChris Gande.
Lo sithandekile emhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Njengoba besingakathiki kwezinye indawo, itholotho besihambile sisiya siya ifishini anithi. Ngakho ke bekulabantu ebesibuze sibe lo mhlangano labo. Unfortunately, okubenze bokubagcina bebathatha bebasa amapholiseni kucine kwasivalela yonke into.
Ubocho amalunga ebandla lezombusazwe elisanda kusungulwa ele Transform Zimbabwe ngomva kokwabela abantu amaphetshana abelotshwe okumayelana laleli bandla.
Induwe ezihlangana labantu abasakhulayo zala zisanda zisiya phambili, ungakhangela ukuthi namhlanje bangaki asebethiye ilizwe ukuthi bayehlala phetheya kwezilwandle ukuze bathole impilo engcono, bangaki abangasenelisiyo ukuthi baqede isikolo.
Enhlelweni zethu eziphathelanelo kunanza iminyaka engamajumi amathathu lanele eZimbabwe lathola uzibuse lamhlanje sikhangela uphathelanelo umumo wezemfundo lokuphathelanelo abasakhulayo.
Elemelika likhipha amanye amalunga ebandla leZANU PF kuluhlu lwabetheswa izijeziso kodwa langezelela amanye amagama agoqela umnumzana Thophaiwa Mutete.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kulo msakazo weStudio 7.
Amalunga ambalwa enhlanganiso yezombusazwe eTransform Zimbabwe abotshwe okwesikhatshana ngamapholisa eCholocho lamuhla ngemva kokwabela abantu bakulindawo amaphetshana abelotshwe okumayelana leleli bandla duzane lenkonzo yeBrethren Church of Christ eCholocho Business Center. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Jacob Ngarivume uthi ukhulumisane lamapholisa andubana ababotshiweyo bakhululwa. Ibandla leli lithi lisabhodabhoda elizweni lichasisela abantu ngenjongo yalo. Unkosikazi Praise Sibanda, umqoqo wenhlelo zaleli bandla esigabeni seMathebeleni North, utshele Studio 7 ukuthi amapholisa athe azabazisa nxa kule cala abalidalayo.
Kuba ngathi kubaphathile ukuthi kungani size namaflyers, ngoba if into eliflyer umuntu uyayigcina endlini uyabehlala eyibala, kungani singazange sayenza imeeting nje. Ngoba abantu uma singenza imeeting umuntu kuyaphonga ukukhulunywa kudlule kunokuthi kuthiwe iflyer.
Kuyini ebelikwenza khona ngapho eCholocho?
Kunengi esikwenzayo. Ngakho-ke njengoba besingakafiki kwezinye indawo, iCholocho besihambile sisiya siya ifishin anithi. Ngakho-ke bekulabantu ebesifuze sibe lo mhlangano labo. Unfortunately, okubenze bokubagcina bebathatha bebasa amapholiseni kucine kwasivalela yonke into. Ngoba vele thina ngokwethu isapoti besinayo sivele sathola abantu abaningi nje besimilele. Abaningi bagcine sebebona ukuthi abanye bethu bathethe bahanjiswa ngamapholisa, bagcine sebephuma endaweni lapho abakade bekhona ngokusabela impilo zabo. Kodwa vele thina ngokwethu isapoti hayi besilayo, ikakhulu from ama-Christians kho lapho esikhona.
Ibandla lakho injongo yalo ivele kuyini njalo lilosekelo?
Si-political party ethiyene lamanye ama-political parties esiwazi. Thina si-believer ukuthi i-leader ikhethwa ngubani? UNkulunkulu, angithi ivela kuNkulunkulu, angithi. Sikhangelele ukuthi njengama-Christians akuncedi ukuthi sonke isikhathi sihlale siphansi. Angithi njengama-Christians esikhulekayo, esilokholo lwethu, esile vision, sifuna ukwenza ukutshintsha ilizwe lethu for the best. Ama-Christians labo bebe phezulu elizweni lethu, kuphele ubudlwangudlwangu, kuphele ubumenemene. Angithi labo
ye manje liyaluthola usekelo ebantwini. Sibona ukuthi abantu abaningi vele bakuzana uPF mbe kubo MDC.
Abantu baningi kakhulu okokuthi asinga lenani labantu asisalazi ukuthi banganani. Omunye umuntu engakhona ukuba kuzana angithi benje labo bengamapholisa, bengama-CIO, beyini silabo phakathi kwe-group yethu. Angithi but ngenxa yokuthi kuyazakala ukuthi ibandla elibusayo iZANU PF ikho kwenza iningi labo begcine becatshe, ngoba bengafuni ukuthi kubonakale ukuthi labo they are there ukusupporta i-Transform Zimbabwe, ngoba beyibona ukuba ile direction njalo ile future. Ibandla leli libunjwe 2013 eHarare. Ikho lapho kwakubuthene khona inkulungwane lenkulungwane zabantu from all provinces, sila ma chiefs, ama churches zonke, ama pastors labantu abachiyeneyo.
Lo nkosikazi Praise Sibanda umqoqi wenhlelo zebandla le Transform Zimbabwe esigabeni seMathebele North kubandla leli ukukhuluma ecingweni le Studio 7 esecholocho.
Elemelika selesu le amanye amalunga alichumi ebandla lezanu PF abe kuzijeziso zenotho kodwa la selifaka umnumzana Thobayi Wamudede obona ngokubhaliswa kwabantu lezokhetho kuluhlu lwamagama abantu abafakelwa lezi zijeziso. Iphephandaba le The Daily News lithi umbiko osanda kwethulwa luhlangothi lukahulumende welemelika olubona ngezemali utshengisa ukuba labo asebesuliwe abesulelwe izijeziso lezi ngusomabhizimisi olodumo umnumzana Billy Rottenbach, umuyi umnumzana John Komo owayengumsekeli kamongameli Robert Mugabe, umnumzana Paul Mangwana, unkosikazi Thembiso Nyoni umphathintambo obona ngezamabhizimusi athuthukayo lowayeseyekele umphathintambo wezemfundo umnumzana Isaiah Shumba.
Abanye njalo ngonkosikazi Marian Chombo owayengumka Ignatius Chombo, umnumzana Peter Nyoni, unkosikazi Victoria Chitepo, lo muyi umnumzana Kumbirayi Kangayi. Inkampani ebizwa ngokuthi Range Point Overseas layo isuswe kuluhlu lwezijeziso lezi. Abangene kuluhlu lwezijeziso kanye lo mnumzana Mutete ngumnumzana Sam Power kwele China, lo mnumzana Jim Zereni we Singapore abasebenzela eZimbabwe. Inkampani ele budlelwane lelizwe le China isayino Zimbabwe layo isibekwe kulolu luhlu. Kusenjalo umongameli Barack Obama weMelika wenzele amhlophe uzulu waseZimbabwe ngokufikisa iminyaka engamachumi amathathu lane ilizwe lathola uzibuse esithi ilizwe lakhe lizimisele ukusebenza labantu beZimbabwe ukwenzela ukuthi bahlale kahle. UObama wethule umbiko lolamuhla othi ilizwe lakhe lizaqhubeka lisekela abantu beZimbabwe abafuna ukuthi bakhululeke baphumelele njalo babe lempila kahle ephezulu. Uthe elemelika likhangelele ukuthi lizasebenza labantu beZimbabwe ukuthi kube lokuthula njalo lentuthuko elizweni.
Umeli weBinga North edalele eParliamente umnumzana Prince Madubeko Simanda owetheswa icala lokudlwengula untombazana oleminyaka elichumi lasikhombisa ukhululwe namhla ngemva kokuphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail. USibanda uhlawule imali engamakhulu amane. Igqwetha lakhe umnumzana Give Momo Viringi uthi uSibanda wavumelana labazali bakantombazana lo ukuthi ahlawule imali ezinkulungwane ezine ngemva kokuba untombazana esezithwele kodwa wamangala esebizwa edingwa ngamapholisa. Abazi ngokwenzakalayo bathi uSibanda wahlawula imali ngamadola inkulungwane eyodwa lamakhulu amahlanu waphinda wathathelwa inkomo eyodwa. Sixoxe lo mviringi ukuze sizwe okwenzakale emthethwandaba lamhlanje.
Namuhla ubaba uSibanda unikwe ibail emthethwandaba.
Ibail yemalini?
Unikwe ibail $400.
Usesendlini sikhuluma nje?
Sikhuluma nje usendlini yes.
Selikhangelele ukuthi kuyini okuzenzakala?
Okuzenzakala kathi sesimelele i-date le-trial.
Ya, ungasitshela izizathu zikamantshi ukuthi utheni lapho empha ibail?
Well, ngathi ngamafichane nje umantshi unandelele ukuthi ibail ivele yona vele ililungelo lomuntu. So sikhangela ngokuthi umuntu lo kazange wadingwa ngamapholisa, wayenza okokuzihambela yena yedwa emapholiseni. So kube sobala ukuthi asiyo muntu lowana esingathi umuntu okadele njongwe ukuthi ebalekele amapholisa. Umuntu ozimiseleyo ukuthi ehambe imthethwandaba icala leli ukuze lithonise liphele.
Isizwa kuthiwa khona kukhona okunye okwenzakalayo bengakahambisani emthethwandaba. Ungasitshela ukuthi kuyini okungaba kwenzakala?
Engikuzwa engikuzwayo ngizwa engani abantu laba kithi abake bahlala phansi bazama ukukhulumisana ngodaba lolu kodwa angisazwisisi ukuthi bagcina bayehlana nje ingapi kwakhona angisahlali phansi lelo babu Sibanda ukuthi ngikhulumela ngendaba yangkhona.
Hello ke ngumnumzana Give Mom Viringi igqwetha.
Intsha yakuleli eyazalwa ngemva kokuba eZimbabwe lithole uzivuse ilokhu isakhangelele ukuthola izithelo zokuzivusa ngesikhathi ibhekane lobunzima bokuthola amathuba okufunda imisebenzi kanye lokuphatheka ekubusweni kwelizwe. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Intsha yakuleli ibhekane lenhlupho eziningi ezigoqela ukuswelakala kwemisebenzi kulandela ukubhidlika kwenotho yelizwe, ukuswelakala kwamathuba okufunda kanye lawokuzisebenzela. Okweminyaka eminingi intsha ibingaphatheki kunotho yelizwe kanye lakwezombusazwe ngoba ibandla elibusayo iZANU-PF beliqakathekisa ukuthi ezombusazwe ngezalabo abalwa impi yenkululeko kuphela. Kulandela ukuqala kwamabandla aphikisayo lokunazelela ukuthi inani lentsha elizweni liyaqonga okwenza libe yingxenye eqakathekileyo kwezombusazwe ikakhulu ngesikhathi ibandla leZANU-PF selile nani elehlayo labasekeli. Inkokheli zaleli bandla zaqala ukukhuluma ngomvukela wesithathu wokuletha inotho yelizwe ezandleni zabensundu. Abatha bakuleli abazalwa ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse, imfundo itholakala kungelambajalo kusibanga sakuqala, njalo kulosekelo kulabo abafuna ukuqhubeka emakolitshini kanye lemayunivesithi. Lanxa imfundo yakuleli ilokhu ikubanga laphezulu nxa kuqathaniswa lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika, iningi labasakhulayo aliselisi ukuqhubeka ngemfundo yaphezulu ngenxa yokuswela imali. Unobhala wentsha kubandla le-Movement for Democratic Change ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, umnumzana Decent Bajila, uthi intsha ikakhulu yezigabeni zeMathebeleland ibhekane lenhlupho eziningi ukwedlula ezinye izigaba zelizwe ezibalisa ukusilela kwamathuba okufunda lemisebenzi. Uthi izigaba lezi azilanzuzo eningi evele kuzibuse ngoba zilokhu zibhekane lokusilela kwababalisi kanye lezikolo okwenza abantwana bahambe imimango emide nsuku zonke angani kukudala ilizwe lingakatholi uzibuse.
Look at the dropout rate eye Plumtree le Beitbridge. It's automatic. Why is that way? Ukuthi inumber of people abasuka ugrade 7 besiya kuform 1 it's always going down. You also see ukuthi i-development planning yethu as a country dissuades abantu from doing more in the area of education.
Ocubungula ezokubuswa kwelizwe unkosikazi Sihle Ndlovu uthi leli lizwe ngelamakhehla kuphela ayiwo angathi ukuthi yenzani ukuletha inkululeko kuleli ngoba kukhanya angathi yibo bodwa balelungelo lokuphatheka ekubusweni kwelizwe. Uthi intsha yakuleli kumele ilwisane labakhokheli ngazo zonke izikhathi ukuze ithole ithuba lokuphatheka kwezombusazwe kumbe kunotho yelizwe.
Kusho ukuthi vele ontanga bona sebephila ngokuthi bakuliphi ixuku, even umhlabathi usithola ngokuthi ukuliphi ibandla, amaloni lawo we-youth fund aphiwa ngokuthi ukuliphi ibandla, ama-farming implements akuphiwa ngokuthi ungaliphi ibandla. Ontanga noma belezinye izifiso abalazo ezingaphathelananga lezombangazwe sebethwele nzima ngoba sokumele ukuthi bafe ngendlala kumbe babe semabandleni.
Umnumzana Busani Ncube osakhulayo uthi inhlelo zikahulumende ezithinta abatsha ngezokubasebenzisa kuphela ukuze ibandla leZANU-PF liqhubeke lisembusweni.
Digitalization yona iconcept yangkhona iright kuhle sibili ukuthi abantu bayimpawe kodwa le khona kathi singuthi partisan is been driven for political gains so ayisebenzi, is only benefiting abantu abalutshwana kuphela the elite. So you are transferring from the whites to the elite blacks, not the people.
Umnumzana Mthokozisi Mkhwananzi osakhulayo njalo uthi inhlelo eziningi zokuthuthukisa abasakhulayo elizweni ukubhadwa amehlo ngodaka ukuze bengakhononi ngokuswelakala kwamathuba okufunda kanye lokusebenza bethenjiswa ingcosana nje yemali engeke yaqala ulutho olungathuthukisa impilo yomuntu.
Uhlelo nje lwabanye labanye asilohlelo olukhangelele ukubana luthuthukise ulutsha. Nathi siyakhangela safica ukuthi okufunakalayo ukuthi kuthiwe abantu abangu 1 million ba-empowered. But sesikhangela ukuthi ba-empowered ngani? Uzafica ukuthi ba-empowered ngekuthola imali yokuthengisa umbama frozen lezinto ezincincu ezinjalo ezingathuthukisiyo umuntu empilweni.
Umnumzana William Shambare osakhulayo njalo yena uthi uhulumende uyazama ukuthuthukisa impilo zabatsha kodwa abasakhulayo abaningi sebathatheka ngezombusazwe zamabandla aphikisayo okwenza behluleke ukungena kunhlelo zezanu-PF ngoba besithi abadlelani laleli bandla.
Uma ukhuluma ngendaba yamaloni e-indigenization akhona sibili ayatholakala kodwa kulezi nkingi ezimbalwa ezihambelana lamaloni lawa. Amaloni lawa lanxa ephiwa umuntu lo ngasowezanu-PF kumbe owamanye amabandla kodwa ngathi ama-discussions amaloni lawa ayenzakala emhlanganweni yebandla lezanu-PF.
Umqondisi wenhlanganiso yabatsha iChristian Youth Forum of Zimbabwe, umnumzana Innocent Dube, uthi kuqakathekile ukuthi intsha iphatheke kwezombusazwe ikhangele indlela inkokheli ebusa ngayo ilizwe. Wengeze esithi intsha iyingxenye eqakathekileyo elizweni ngoba yiyo elebusasa esengozini nxa ilizwe lingabuswa ngendlela, njalo akumelanga abalwela inkululeko yelizwe bakhohlwe ukuthi balwela khona ukuthi abasakhulayo laba babe lamathuba okufunda, ukusebenza kanye lokuthula okwakungekho ngaphansi wombuso wabamhlophe.
Mende obekhuluma kakhulu ngokuthi abantu abatsha kuzadaleka imisebenzi kodwa sizakukhangela kuphela sizakhangela ukuthi umuntu lokhu akukhulumile wathi uyakwenza yikho azakwenza. Kuyukuthi sifuna ukuthi sikhuthaze kakhulu abantu abatsha ukuthi bephatheke endleleni kundlela abaphathwa ngayo kundlela ababuswa ngayo.
Iningi labantwana abazalwa ngozibuse sebengobaba labomama balemizi yabo okusho ukuthi lelizwe kumele ukuthi ngase lithole inhlelo zokuya phambili ngentuthuko ngoba akukhulwa kubuyelwa emuva. Iningi lizwa ngelikabathi ukuthi impilo ibinjani ngaphansi kombuso wabamhlophe kodwa ubunzima obukhona elizweni lamhla lenza iningi lizibuze ukuthi kambe inkululeko le elilayo lamhla yenze impilo yabangcono na kumbe hatshi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo.
Siyabonga Nothando. Lokhu sikudaba lukazibuse umnumzana Decent Collins Bajila onobhala jikelele wabasakhulayo kubandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube uthi abasakhulayo abathwele nzima kwele Zimbabwe.
Induwe ezihlangana labantu abasakhulayo zala zisanda zisiya phambili ungakhangela ukuthi namhlanje bangaki asebethiye ilizwe ukuthi bayehlala phetheya kwezilwandle ukuze bathole impilo engcono. Bangaki abangasenelisiyo ukuthi baqede isikolo, bangaki abasele emakhaya abangela misebenzi abagebha imigodi bezama ukuthi bathole izimali, abanye bedilikelwa imigodi besifa emazweni athiyethiyeneyo. Lokhu kuveza sobala ukuthi impilo yabantu abasakhulayo ngesikhathi esiphila phakathi kwaso namhlanje kwelaseZimbabwe iqhubeka isiba nzima.
Kukhona elingakwenza yini ukuthi impilo yenu iguquke?
Ngendlela esifike phakathi kwayo kathesi kulobunzima obukhulu ngoba kulohulumende okhona esikwaziyo ukuthi uzoqeda iminyaka engu-5 elokho ekhona esihlalweni, and siyakwazi futhi ukuthi akalawo amacebo angawenza ukuthi asukumise impilo yabantu abasakhulayo ibe sezingeni elingcono. Abantu abakhulayo abangakwenza ngasenilesi sikhathi ukuthi bazilungiselele kuyenale iminyaka kusukusela manje kusiya eminyakeni ka-2018 ukuthi bamanyane babekwazi ukuthi kuzalwiswa kanjani kuyenale uhulumende, ngoba kathesi akusamelanga ukuthi abantu becabange ukuthi kuyini esingakwenza njengokubani ilanga liphuma elakusasa. Uma singacabanga kanjalo sizaziwisela emagodini futhi alobunzima. Asikhangeleni iphambili sithi thina kuyini esingakwenza eminyakeni emibili emithathu ezayo.
Hello ke ngumnumzana Decent Collins Bajila unobhala jikelele wabasakhulayo kubanda le-MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube.
Asizweni imbono yomlaleli we-Studio 7 umnumzana Robson Ndebele ngalolu daba.
Kudala yebo ngo-1980 sithakazelela independence. Kodwa kwanamhlanje hayi asayithakazeleli. Sakathakazela kanjani ngoba nanku imisebenzi kayikho. Imigwaqo labantu basemareserve abangcono sokungathi asihambe egangeni. Asazi njalo kumbe kuzalunga kodwa thina-ke hhayi asikuthakazeleli lokhu. Lalapho esisebenza khona khaya ngathi asejele sisebenza kususela ekuseni ebusuku abantu besalele. Sikhathi esikhahla ngayo imisebenzi kodwa thina sithi ha selizweni sakhululeka kodwa-ke hayi siyahlupheka ngoba siqalise ebusuku ngo-4 sibe siqeda ngo-9 le overtime yakhona basibhadale. Singajabulela kanjani independence ngathi siyazibusa khonapho thina abalungu bethu asezima kangaka. Asazi abajabulela ngabanye thina hayi mina njengamina ipopson ndebele hayi angijabuleli.
Lo mnumzana Bobson Ndebele obesithumezele umlayezelo wakhe kumakhalekhukhwini.
Ukudaba lokuthoniswa komgijimi wakwele South Africa u-Oscar Pistorius, umchuchisi u-Harry Nail ucele ukuba inkundla ithathe ikhefu. Umanji uvumile unkosikazi Sithokozile Masipa wathi bazaqhubeka mhla ka-5 ngenyanga ezayo.
Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela umumo wezemfundo kanye lokuphathelane lempilo yabasakhulayo elizweni kusukela ngesikhathi ilizwe lithola usibuse.
Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilakho ukuya ebulenjini ku-www.studio7news.com lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo eziqala nge-international access code ezithi 0012026172077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika loba kwezinye indawo zomhlaba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America is Washington.
Umphathi mtambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi eZimbabwe lizasungula umkhankaso ozakwenza kube lula ukuqhuba ibhizimusi elizweni kungela kwesabela imigoqo lemithetho lomumo welizwe. UChinamasa ubekhuluma emhlanganweni wokuhlaziya inotho yelizwe izolo lapho atshele intatheli izindaba ukuba uhulumende uzasungula lolu gwalo kunsukwana ezilandelayo. Uhulumende wasungula uhlelo athi luzaphathisa ukuthuthukisa inotho yelizwe olubizwa ngokuthi izima set, kodwa ingcwethi zenotho ziyalusola lolu gwalo. Ukuhlaziya lolu daba lokwenzakalayo kwezomnotho welizwe lokhu ilizwe lathatha uzibuse sixoxe lengcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Masimba Kujera endawonye lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla onguye osungula lingxoxo.
Azenge sikhangeleli ukuthi khona sesithethe ilizwe singafika kulo umumo esesikuwo namhlanje omubi kangaka. Ngoba lami lapho esengikhona kathesi ngihamba ngizitshaya isifuba ukuthi ngeke ngabamba imali enkulu sibili njengamaquintillion lamaquadrillion kodwa kungaze ngokusebenze lutho. So sasingakukhangelelanga konke lokhu ukuthi yinto engenzakala. Kuyenzakala nje kathesi nje ukuthi khona kulo hlupho olukhona olumele ukuthi lulungiswe. Sasingakhangelelanga umbuso njengona lo baba.
Mnumzana Kujera, wena uthini ngomumo okhona lo bona ngani kuyini kathi okwenzakalayo kakhulu nxa sikhangela ukuthi sesile 34 years sizibusa?
Wasikhangela sibona ukuthi uhulumende akathathanga isikhathi sakhe ukuthi asebenze umkhonomi ukuthi ukhule yiko okwakuqala. Owesibili singibona njengano uhulumende ucine esenza into eziningi ezokuxoxa abantu abangafaki imali ku-economy yethu. Into ezinjenge-indigenization eyayingalungiswanga kuhle, into ezinjengeuthatha amaplazi. Siyakwazi ukuthi abantu baye empini ukuthi sizuze amasimu ethu sizuze ilendi yethu. Kodwa indlela eke yayenzwa ngayo into lezi ibange ukuthi abantu bengabi nethemba le economy yethu. Singakhangeleza zabona ukuthi i-economy yethu ike yasebenza sibili, umnotho wethu uke wasebenza sibili njengendlela esasiyikhangelele. Ufika kuma-99 sangena empini e-DRC ngo-2000 saqala ukuthatha amaplasti njengento lezinye into ezinjengalezo ezenza ukuthi abantu balahle ithemba ngomnotho wethu. Yikho ubaba uMkandla ube isinothi sibili elama kwa-billion lama 6 billion kodwa abengathengi lutho.
Ye mnumzana Mkandla, amasimu sesilawo, umhlabathi sesilawo, kodwa kukhanya udubo lwemali lokunye kunjalo kuloko kuqhubekela phambili.
Kule nto engizayichasisa lapha emele ibe clear ebantwini, abantu kabatshelwanga iqiniso. Umuntu umele tshelwe iqiniso. Amasimu sesilawo siwathethe, but abantu laba baphakathi kwamasimu labana are not land developers. Nxa ngubeka ngibale lesilungu, abadevelophi intuthuko kayikho lapha emaplazini. Labana yi-land occupiers, bahamba nje ukuyathatha kuphela ukuthi behlale bezingele abazingelayo sofothi. Abazenge belaphana beqonde inhloso yokuthi bebe ngabalimi. Yikho ubona la namhlanje bakhangela isandla sikahulumende ukuthi bephiwe i-fertilizer for free, bephiwe inhlanyelo for free. Yet a farmer kameleli ukuphiwa ukuthi ekhangezwe. Umuntu ongumlimi emasimini ukhangela ezulwini ebe lekhalenda yokuthi ngelanga elithile ngiya emasimini ngisaqalisa ukubeka inhlanyelo enje enje enje. Elayo uhulumende nxa elakho kufakayo phezulu umficana umuntu ongumlimi evele lima.
Umzana Kutshera, wena uthini nxa ukhangele ukubana injongo yokuyalwa impi yenkululeko kwakuyikuzikhulula senelise ukuthi sithole umhlabathi esesilawo kodwa esingakutholanga kukhanya yinotho? Ungasichasela nje wena ukuthi njengomuntu owazi ngezenotho elizwe ukuthi ukubona njani
ulima? Singathi yibusiness. Kumele ucabange njengomuntu ozafuna ukuthi azuze imali umsebenzi wakho. Ulima ngumsebenzi okumele umuntu ayenze 24 hours, ukuthi akhangele ukuthi kathesi kuyinokwenzakalayo ngelimeni ukuthi ngizuze imali. Xa sikhangele abalimi abakhona kathesi, abaningi bakhona baphonga ukubuyela uhulumende ukuthi abanike ama-inputs, abanike i-fertilizer, abanike lokhu lalokuya, ngoba bayabe bengelakho i-idea kumbe ingqondo yokuthi banga zuza njani izimali sisithi bazalima something. Abanye abangikhona ngama-absentee landlords, ukuthi abahlali khonakale, ngabantu abahlala emadorobheni abala isikhathi esokuthi bakhangele ukuthi isimo lakhe lihamba kanjani. Yibo abantu abalamasimo khathesi. So yikho yikho sibona ukuthi inotho yethu ayikhuli kungasenani ukuthi amasimu sesilawo. Njalo utshengisa uveza sobala ukuthi indlela esayisebenza ngayo indaba le eyokunika umhlabathi kubantu abensundu.
Lapho belilalele umnumzana Mazimba Kutshera obexoxa endawonye lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.
Lami owenu uChris Gande, silitshiya ke ku-Studio 7 Live Talk lilalo.